Sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela emweni ngenjabulo ngesonto mhla zilichumi lane kuzivandlela 2018 nguntungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Esesikubonile lokhu engenile esaleni abukhulumayo kakuhambelani kwenzakalayo. Abantwana abalabazali abakhula ibukrahundi bazama ukusakankase batshaya kuhlungu.
Umongameli Mnangagwa usola uDlakela esithi ukhetho oluzayo kumele luqhutshwe ngokuthula, kodwa ibandla leMDCT lithi kaliwakholwa amazwi akhe.
Umntana namu besenza uGrade 7 sokasayanga kuform 1, bamncitshile ama-results akhe bathi khona khona kale kubhadalwa imali, so mina imali yakhona kangiyilayo, angazithi ngenza njani.
Abanye abantwana abasanda qeda izifundo zika grade 7 behluleka ukuya ku form 1 ngoba izikolo zibancitsha ama results zisithi kumele babhadale izikwelete abalazo ezama school fees. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ibandla leMDCT lithi kalikholwa ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa uqinisile ngamazwi yakhe ukuthi uhulumende wakhe uzimisele ukuqhuba ukhetho oluzayo ngokuthula. Ekhuluma emhlanganweni awenze lezinduna eGweru izolo, uMnangagwa ukhuthaze uZulu ukuthi echiyane loDlakela njalo ehlalisane ngokuthula kungakhathalekile ukuthi umuntu usekela liphi ibandla. Sixhume umsekeli wesikhulumeli seMDCT uNkosazana Thabita Khumalo.
Sihlala sikhuthaza izane ukuthi asebenzise ubudlwangudlwangu bokutshaya abantu besenzela ukuthi bawine umkhetho. So ngithemba lokuthi upresidenti Mnangagwa amagama la awakhulumileyo ukuthi ungazoba lokutshaya kwabantu bakusaya umkhetho uqinisile, ngoba esesikubonile lokhu engenile esaleni abukhulumayo kakuhambelani nokwenzakalayo phasi lapha kithi kuZulu. Asikhangeleni ubesemkhonzweni obulawayo lapha e-Trade Fair, lapha abantwana abalabazali abakhulayo ibukrahundi bazama ukusakankase uMnangagwa akezwe ukuthi kathi ubhekele kukrahundi lenziwa njani. Abantwana laba babanjwa batshaya kuhlungu. So kuqakathekile kathesi ngokuthi sizalandela khona kutho sikhangele ukuthi akutho yinto okwenzakalayo yini.
Umgabe laye wayevame ukuchothoza uDlakela emphakathini ekhuthaza abasekeli bamabandla achiyeneyo ukuthi bahlalisane ngokuthula, kodwa kuthi sokuyisikhathi sokhetho sibone abasekeli beZANU-PF betshaya abasekeli beMDC. uMnangagwa singabona elandela indlela ehlukenele kamgabe yini kudaba loDlakela lolo?
Kasoze atshintshe uMnangagwa. Kungayikho khonoku sasithembe abantwana lo begugundawonke abatshayayo abakamntwakazi ngakabatshayiwanga.
UNkosazana Thabita Khumalo ngumsekeli wesikhulumeli sebandla leMDCT. Ezinye izikolo zeprimary koBulawayo zibikwazisala ukupha abantwana abasanda qiba izifundo zika grade 7 ama results abo ngoba belezikwelete. Lokho sokubangele ukuthi abanye abafundi behluleke ukuya kuform 1, kubika uBathabile Masuku.
Umzali olomntwana oqede ugrade 7 eNtabeni Primary School koBulawayo, uNkosikazi Fikile Gumede, uthi umntanakhe wehlulekile ukuthola indawo kaform 1 ngoba isikolo seNtabeni salile ukumupha ama-results akhe.
Umntana namu besenza ugrade 7 sokasayanga kuform 1, bamncitshile ama-results akhe bathi khona khona siqale kubhadala imali so mina imali yakho na kangilayo angazidingi enza njalo
omunye njalo umzali unkosikazi Thokonyathi uthi lo wakhe umntwana onxitshwe ama results e Cockland Primary School ngoba elesikwelede
abantwana babanjelwe ama results bafuna ama results ukuze angene ku form 1 manje kule score desikolo kuyafunakala ne clearance ukuthi angene ku form 1 akusayenzi mina manje ngilomntwana wase Cockland manje ubanjelwe ama results kakangena esikolo ukuze ayengene esikolo kuyasofuneka ukuthi ibhatalwe
umbalisi ofundisa kwesinye isikolo okhethe ukuzibiza ngo Miriam Siwela uxwayise abazali ukuthi babhadale izikwelede zabantwana ukuze bathole ama results abo uthe abafundi bebevunyelwa ukufunda bengabhadalanga ngenxa yokuthi uhulumende kavumeli ukuthi abafundi baxoshwe ezikolo kodwa ngenxa yokuthi sebephuma kulezo zikolo kumele bahlawule izikwelede zabo
thina lapha esikolo ama results abo grade 7 laba bangabhadalanga siwabambile ngoba bale skorede ezenkulu kakhulu abanye babo babengavele bengabhadali ifees from grade 1 sasingabaxoshi ngoba umthetho sithi singabaxoshi kodwa khathesa ama results abo siwabambile kwenza ukuthi baqale ba clear izikolede zabo zonke then sesabapha ye clearance letter etshengisa ukuthi aba oil uthokithi ngapha esikolo lalapho isikolo abayikiso bayamukeli
ilunga le school development committee umnumzana Nkosana Ndlovu ngomunye laye oveze imbono yakhe phezu kwalolu daba
yebo abantwana abaphiwanga ama imiklomelo yabo eka grade 7 lokhu kudalwe ukuthi isikhathi sonke lesi bevunyelwa ukuthi befunde bengabhadalanga njalo bebesebenzisa indleko zabo kade bezisebenzisa lapho kade kuyizinto kuyimali yathi bhadalwa ngabanye abantwana ngakho-ke singathi siya kukhangela into ebesenzakalayo ukuthi imali le kade ibhadalwa ngabanye abantwana kade siza laba abanye ababengabhadali yikho besebavumela nje njengoba uhulumende kade engavuma ukuthi abantwana bexoshwe ukuthi befunde kodwa khathesi ngenxa yokuthi kulendleko eziningi ezibe khona kufanele lawo bephume bebhadele khona bezasiza abanye laba abasalayo esikolo lokuthi lokhu abebeyikho bekusebenzisa kube yizinto esezibhadalelwe
imizamo yokukhulumisana leziphathamandla zogatsha lukahulumende olubona ngezemfundo yehlule ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku
umsakazo we-Studio 7 uthanda uthatha leli thuba lokubonga lina balaleli bethu ngokusisekela okweminyaka yonke le njalo sizimisele ukulethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe insuku zonke sithanda njalo ukulazisa ukubana sesengezelele inhlelo zethu sesilohlelo ngo-6:30 ekuseni phezu kwalolo oluphuma ngo-7:30 ntambama lilakho-ke usixhuma kusukisela ngomvulo siya ngolwesihlanu umagagasi athi 909 medium wave laku-short wave ku-4930 13860 15460 15580 laku-6080 lingakhohlwa njalo uhlelo lwe-live talk kusukisela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu ngo-8 p.m. ntambama
lo qhubeka lusemlonyeni yabanengi udaba lokuphiwa kwezinduna izimota nguhulumende izolo iningi lisithi kusobala ukuthi le yindlela yeZANU-PF yokuthenga usekelo lwenkokheli yosiko ngaphambilini kokhetho oluzayo izimota lezi zithengwe ngezigidi lezigidi zamadola abanye bathi uhulumende udlalisa imali evele ingekho kulokuthi alungisise okunye okuthinta impilo kaZulu okufana lokwakha amakliniki izikolo kanye lokulungisisa imigwaqo omunye wabantu laba yingcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Zenzele Ndebele
I think indaba yemoto ezinduna le iyathengisela ukuthi uhulumende lo esilaye kayihlukananga kangako lo hulumende kamgakesha silaye noma nje sasicabanga ukuthi sekube lotshintsho ngoba umgakuthi esephuma laphana wathembise ukuthi uzanika izinduna izimota ama-syndicap sakhala kakhulu ukuthi umgaba udlalisa imali nawo-ke umongameli omutsha-ke u-Emmerson Mnangagwa esathenga ama-twincap adula ukudlula lokhu umgaba ayetenza kwenza esiyanika izinduna sikhuluma ngemota mhlawumbe emota eyi-1 efika 45,000 ngiyabona ukuthi Mnangagwa u-desperate ude wina amavoti lapho but ekugcina enganiki i-priority because ngakuthiwa uqale ngento ezigqakathekile amele ezenze ebe sekugcina ngikunika izinduna imota wambona ukuthi kule production bani ayenzayo ngokunika izinduna imota ngaphandle kokuthi bathabise ukuthi beforce abantu ukuthi bamvumele.
Uthi esigabeni sakho abantu bahamba umango omude besiyadinga impilakahle eclinic. Ngakho uthi nga enye yalimali isetshenziswa into ezinjalo ukwakha amaclinic. Akusichazisela ukuthi abantu bahamba umango onganani esigabeni sakho njalo kungapi?
Esigabeni sami laphendlela kona engwana ngathi iclinic iseduze iseduze leThekwane Mission nokuthi awusendi kondiweni kumbe enye njalo isemajinge ongaba idistance engathi 10 to 15 kilometers usuka lapho mina engihlala khona useclinic. Kulabadala ekhaya asebeluphele abangenekisiwe ukuhamba, kulabo mama abazithweleyo, kulabantu abagulayo, bonke bona laba bantu sekumele behambe umango wonke lowo besiye eclinic okwenza ukuthi kwesinye isikhathi bagcina sebethwala ngezinqola, abanye behamba belale ezindleleni lapho besiyadinga impilakahle. Kodwa-ke uhulumende kulesikhathi sokuthatha imali yonke le edingakalayo ukuthi enika ama-chief imali nga uthethe i-20,000 yemali le ayinike izinduna adinge ngayo imoto hamba wanika abantu bengwana ebezayenza into emangalisayo kakhulu ngoba sebabhizi bayazakhela ikliniki leyo, bazithayela izitina, bazithwalela inhlabathi, baya-fundraise ukuthi bethenge yonke into efunakalayo. Kodwa upresident omutsha abantu abacabanga ukuthi uhlukile kulo mgabe uthatha imali esiyadekela izinduna izimoto, izinduna ezivele ezile ezimota masobadekela imota leyo is just a beginning. Imota lezi zizafuna ukufiyeka, zizafuna ukulungiswa nxa zifile, kanti vele zona izinduna zangona zihamba imota zisiya nga ngoba thingazihlezi lapho zidonisa amacala abantu. So imota zakhona bazisa nga
uthi liyazakhela ikliniki yengwana le liyazitshayela lezitina, selifike kuliphi ibanga?
Abantu sebekhwele ezitini, izitini ezingafika 90,000, sebeyakhile ama-toilet ayi-6 lento ezinjalo eziningi. Asebekufuna nje kaphesi ukuthi bethole isamende esingafika 840 bags le material urufa abazokuningi bavolontiye ukuthi bazozenzela.
Umnumzana Zenzele Ndebele ucubungula ezombusazwe sixoxela ekobulawayo. Ngengilifake kancane ezandleni zika Gibbs Dube weStudio 7 esethulele uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu.
Kangelo koko bethu babethethela mazwi.
Lingalithola njani izulu omuhle khona ngapho-ke lapho elikhona endaweni ezithiyeneyo? Namhla-ke sixoxa ngodaba lokuhlonipha lokuzihlonipha. Kambe ukuthi uzuhlonitshwe ngabantu kuvela ngaphi kusiya ngaphi? Lamhla silo nkosazana Sikhathele Nyathi ukhona kale-ke kule Botswana. Sakubona mamdloli.
Yebo, sikele njani?
Hayi, siphilile kakhulu. Kunjani khona
phephozwana? Hayi, Botswana kuyatshisa.
Ye, isikhathi sangikhona. Kwele South Africa lo baba umbonisi Martin Chuma. Baba Chuma, kunjani?
Siyaphila baba.
Ababili laba zingcweti kwezamasiko esintu. Ngizokuqalisa ngawe Manyati. Ukuze uhlonitshwe sibile ngabantu kumele wenzeke.
Baba Dube, nxa ungumama ngibona ngani kumele ukugqoka kwakho namazwi akho kwakhuluma kwawo kube lesithunzi ebantwini, uthetha amazwi akhuluma nabantu, ukugqoka kwakho kube ukugqoka okuhloniphekayo ebantwini. Nxa umuntu njengamina ngikhulumela esayidini yabantu abangumama, ube ngumama olamulayo, hayikhona umama oxadanisa abantu. Xa uthola abantu besilwa, ube ngumama ofika phakathi kwabantu ukhuluma amazwi ayakhayo, noma kusemhlanganweni loba kungathi ube ngumama oyakhayo kumbe kusesigabeni, ube ngumama oyakhayo, hathi umama olamazwi athethayo, njalo ungabe ngumama ophakamisa kakhulu ilizwi, ube ngumama nje ozitholileyo olamazwi athe aphansi. Esintwini sakithi esiNdebeleni kunjalo ukuthi umuntu nxa ungumama akusho muntu ophonga uba ngesiNdebele abanye bathi umuntu lamawala, awuphonga udaha nje izinto uthatha kuhle kuhle ukuthi uzabona abantu bekuhlonipha lesigabeni nxa belokunzima kumbe belokuxabana bayabizawona ukuthi besicela ukuthi ubuye ngapha kule ndaba esifuna ukuyikhuluma. Kumbe ngabantwana uzabona bekulanda ngokuhlonipha, but nxa ungaziphathi ukuthi ungagqoki ukuthi kuyaba nzima ukuthi bakuhloniphe nawe
ye kunjalo ke siyamuzwa lapha golide unumulanzani ukuze uhlonitshwe ngabantu kugqesa ngabi kusiya ngabi. Uyakhuluma lapha-ke uManyathi ukuthi ukugqoka komuntu ukungaphakamisi ilizwi lento ezinjalo ngamafutshane ungathini kona?
Ngiyabonga ithu. Mina ngibona ngathi ukuhlonipha kakhulu njengobana incwadi engcwelisho kuqala ngokuhlonipha uNkulunkulu. Singahlonipha uNkulunkulu nawe kuzokunikeza ithuba lokuthi uzazi ukuthi kumele ngizihloniphe mina mselufu. Uma usuka lapho ubususiya nemfundiso okhulu engaphansi kwayo yisona isiqu esenza ukuthi umuntu abe ngumuntu ebantwini. Angithi ukuthi umuntu ngumuntu ngabantu. Uzoba ngumuntu onjani ongahloniphi. Kumele uhloniphe, inhlonipho siyifundiswa nakithi. Bese kuthi i-education, lokho kuthiwa yi-education ngesiNgisi, kufundiswa esikolweni. Ngeke even ezikolweni befundise inhlonipho esintu sokukhula komuntu. Cha, esikolweni ufundisa amabala o-ABC, kodwa ukuhlonipha, uqala uhloniphe uNkulunkulu, uzihloniphe wena, ubususenza lokhu okufundiswe kini. That's why namanje kubalulekile ukuthi umuntu, angithi bekuthiwa ukhulu olungaziwa luthenzwa. Abadala bebezama ukugwema izinto ezifana nalezo. Usuzosibethela umuntu esingamazi imfundiso yakhe.
Yehe, babamba khonapho ke.
Uqala ngakini.
Yes, ubambe khonapho ke golide, sibuyele sibili kumanyati. Manyati ukhulume la ngokugqoka. Ugqoko ngani akukhambelani labantu kungabe ngokunjani?
Ugqoko ngani akukhambelani labantu babadule ngamalanga lawa. Ningathi ukuthi bama bengawugqoki, but sokuzabuya ngawo. Ukuthi wena ufuna ukumele injani into ezinjengamabhrugu la ngama-tight kakhulu lokunye kuyizikhipha lokho kuthi izisho ngaphandle izinto ezingahlonitshisiyo ebantwini okuthi abantu lanxa bele mbuthano bacina besuka nzima ukuthi bekubize ngoba umuntu okugqoka izinto ezingahlonitshisiyo kodwa nxa umama ugqoka okokumama ungubaba ugqoka okokuba ngubaba uyabe ungumama ohloniphekayo ungubaba ohloniphekayo esigabeni but nxa ugqoka izinto ezingani kumbe yiwo amafeshini ngingatsho njalo nalala ezisho kuba uyabungahlonipheki okuthi nabantwana abanye abaphuma kwamanye amagumi abancane kulabo akuyofanele umama lo indlela agqoka ngayo ayisile and ukugqoka isipeshali lokuphuphuma kule yisokususa abantu esinyweni sokuhlonipheka amazwi omuntu lokugqoka kwakhe kuyayenza ukuthi umuntu abe lento uzwese lokubiza mama ephakathi komthoko engxanye kulabo mama abadala kulayo but egcine wena bekubiza mama ngendlela ogqoke ngayo nangendlela okhuluma ngasona.
Baba Juma, ungagalela khonapho sibili. Ngicela ukuthi ngamafutshane. Isigqoko somuntu siyakhuluma kumba sikhuluma.
Sise sasuka igqoko sazifananisa ne-identity yomuntu kumbe nesiqu somuntu. Uzothola umuntu uma igqoke i-overall kuthiwa hhayi lo usebenza emgwaqweni ogqoke okukanti ungunesa. Awubesegqoka ubufishane okuveza into eziningi bese kuthiwa lo usebenza ukudayisa into ey'kuthi.
Hhayi ke okwalamhlasi malapha kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Ngithathe leli thuba ukuthi mbonge umnumzana Mbonisi Martin Juba lo nkosazana sikhathele nyathi. Lezi ke zingcwethi kwezamasiko esintu. Sizaqhubeka ngodaba lolu ngeviki ezayo. Oliva lisemoyeni ngenjabulo ngumthembo sithemba uGift Dube lilale
babe lobo logogo kangele zinye ziyawagcina amasiko
siyabonga ke Gift ngokusethulela uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu siqhubeke ngohlelo singene kuhlelo lwabasakhulayo
kuhlelo labasakhulayo ngingumike hobe lamhlanje kuhlelo ngilo mnumzana Khulakwashe Hobe oligqwetha siqoxisana ngeconstitution yelizwe lethu sibheka section 91 article 1b of chapter 5 part 2 eyomthetho lo ovimbela umuntu ongusakhulayo ukuthi abe ngumongameli welizwe lethu okwamanje masambe siyoxoxisana loKhulakwashe mnumzana ngiyakwamukela kuhlelo indaba ekhona lamhlanje uyizwile
ya njengokuthilo ukuthi kule limithi kumbe lo mgoqo ebantwini abafuna ukumela leso sikhundla esime ukuthi kumele bebe le minyaka engu-40 kumbe amajumi amane akunasizathu esibambekayo kumbe esisemthethweni esafakwayo ngoba umthetho weZimbabwe uthi wona umuntu engadlulisa iminyaka elithumi lasificane ne-18 umuntu onjalo sengumuntu omdala kungaba yinto abayabazikhethela yona bekwazi ukuthi ngananzelela between 2013 i-40 years yayiphela ngo-73 so ngathola ukuthi kwakungabantu nje ababekwazi ukuthi i-40 years akula muntu ongaphansi kwe-40 ongazange empini kungaba ngesinye isizathu lokho kucabangela but akuna sizathu esasiphiwayo njengelizwe.
Does i-constitution yethu provide iliwe yokuthi nxa ule minyaka eduzane ye-40 ithuba likhona lokuthi ungakhokhela ilizwe lethu?
Hayi, ayikho. Ngoba i-treaty yona wonke umuntu ongakakwanisi i-40 angeke wakwazi ukukhokhela ilizwe.
Kodwa mnumzana, ngombono wakho ungathi lokhu kuyisiluleko sobadlulo na against abantu abangasakhulayo?
Ya, kuba into njalo ngoba kuba into njalo ukuthi kungasebenza ukuthi kuvalele abantu abanalo ulwazi noma abanayo i-experience abangakhokhela elizwe khangela kathesi iFrance uMacron ungena esihlalweni ele-39 and iFrance ungayikhangela uyikhangela usehlukanisa neZimbabwe uzathola ukuthi inkulu ngoweza ukhuluma ngenamba yabantu abakhona eFrance izakhamizi zeFrance kumbe ukhuluma ngesayizi ye-economy ngakho-ke kungadingeka ukuthi kube nenkulumo ngoba kube ne-discussion kuzwakale sibili ukuthi ababhalayo i-constitution bona babesithini bebabecabangani ngesikhathi besaka i-age limit ye-40 years.
Abontanga bangaphuma ngobuningi babo besithi balasi isifiso sokuthi umuntu ongusakhulayo olamandla noma esingathi ngesikhiwa o-qualified enough ukuthi akhokhele ilizwe lethu. Ithuba likhona na lokuthi i-clause leyo ingatshintshwa ngoba esingathi ingaguqulwa?
Ithuba likhona uma abantu bengangena kumbe bengakhulumisana nabameli babo abasephalamende ngoba i-constitution yeZimbabwe ingatshintshwa uma kule 2/3 majority abasidingayo sona. So leyo nguquko e-constitution sengezinye indlela ukuyadoyitoya emgwaqweni ma-child demonstrator angiboni iyindlela e-effective ngoba balakho ukuthi belapho abahlala khona kumbe ama-constituents zabo behambe bethinte nalabo mmeli babo abantu ababamele uparliament abathe ama-MP. Lawo ma-MP sekuzaba yiwo-ke afaka i-motion yokuthi hhayi sasikhuquleni i-age limit e-constitution yethu. Sikubonile emalangeni kusenziwa e-Uganda lapho i-constitution kumbe umsekelo welizwe e-Uganda ukukhuluma ukuthi umuntu osendlule iminyaka edlula amajuni ayisikhombisa angeke waqhubeka esesikhundleni sikamongameli. Kodwa sekubonile iphathi kumbe iqembu likamuseleni lilwile lavela kufuqa kwaze kwapaswa ukuthi ikhitshwe le-age limit selathi eZimbabwe. Nxa singafuna ukuthi sibili sikutshintshe lokho singakwenza ngokusebenzelana ngabamembers beParliament yethu.
Kunzima okungakanani ukuthi i-constitution yethu iguqulwe, ikakhulukazi umthetho lo ovimbela abontanga ukuthi bakhokhelelise?
I-possibility yokuthi kwenzeke ikhona ngoba ungakhumbula kuhle, uyakhumbula ukuthi phakathi komnyaka odluleyo sibonile iqembu lezanu-PF lifuqa ukuthi kuguqule indlela kumbe kuguqule i-section ye-constitution ekhuluma ngokuthi omantshi babo bathethwa njani kumbe bafakwa njani and sibonile begwanisa kumbe besenelisa ukuthola leyo 2/3 majority and bayiphusha through i-amendment yabo.
Hayi, ngiyabonga kakhulu hobe, bekuhle ukuba lawe kuhlelwa. Balale lapho bengixoxa lo mnumzana Khulakhwashe hobe oligqwetha. Sixoxisana nge-constitution yelizwe lethu. Balaleli isikhathi du masidibane ngeviki ezayo. Oliver Lisayo ngu-Mike Hobe baphethe lilalo.
Siyabonga Mike. Okuyisikhathi sohlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya, silo mfundisi usenisibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga kakhulu, lami ngiyamukela abalaleli bethu, ngibafisela umnyaka omuhle omutsha.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje mbona njengoba siqalisa umnyaka kukahle ukuthi siqalise ngezinto ezizasinika indlela yokuthi sibeke isisekelo esomnyaka lo esiwuqalisayo. Ngikhangele kuzaga ichapter ka-16 iverse ka-1-3. Siyazi ukuthi nxa umnyaka uqalisa abaningi bethu siba lamacebo amaningi okuthi impilo yethu sizayiphila njani, sizayenza njani izinto zethu. Ikanti njalo bakhona abanye umuntu ongena umnyaka engabi lamagcebo, cabanga ukuthi izinto zizazenzela kuphela. Ngakho kokuqala ngifuna ukukhuthaza abalaleli bethu ngabali lombhalo ukuthi kuqakathekile ukuthi nxa umuntu eqalisa umnyaka ubeke uhlele phansi amacebo akho ukuthi umnyaka lo ukhangelela ukuthi wenzeni, uphuthe ziphi izinto izinto, uqede ziphi izinto, njalo kwenzakaleni, ukuthi ube lamacebo. UProverbs chapter 16 verse 1 uthi yena, umuntu wenza amacebo ngenhliziyo yakhe, kodwa inkosi emisa konke. Umuntu angathi zonke indlela zakhe zilungile, kodwa inkosi ihlola inhliziyo. Nikela enkosini konke okwenzayo, amacebo akho azaphumelela. Namuhla mbona kuqakathekile ukuthi okokuqala khonokho engikukhulumileyo ukuthi abalaleli bethu abangalamacebo, ngiyabakhuthaza kakhulu ukuthi umuntu kahlele phansi ukuthi lumnyaka kumbe ufuna ukuqalisa ibhizinisi, kumbe uye esikolo, kumbe ukhangelele ukuthi uye esikole esiphezulu, uye qeqetshwe esikole esiphezulu, kumbe kulaba abahlanganisa izimali, kumele ulungise ukuthi ube lamacebo ukuthi imali zami ezingaka ngizazihlanganisa kanje, ukwenzela ukuthi ngiyebhadala i-school fees, ukwenzela ukuthi ngiyeqalisa ibhizinisi entsha, ukwenzela ukuthi ngiyethenga enye imoto. Konke lokhuyana kungeke kwaphumelela nxa ungabekanga amacebo akho phansi. Kulabanye abafundisi engathi bagqila abantu bethi amana ngikuthandazela uhambe kuzalunga yonke into, akula lutho lwakho luzalunga nxa wena ungasebenzi, njalo ungasoze uhlele phansi izinto zakho. Into esengikhuthaza ukuthi lapho sihlela khona izinto zethu, okwesibili into eqakathekile ukuthi sinanzelele ukuthi uNkulunkulu ngiyohlolayo inhliziyo zethu, ukuthi kanti uze uhlose ukuthi ufuna ukwenza lokhu ukwenza ngenhliziyo elungileyo, ukwenzela yena na, kumbe wenzela ukuthi uzikhukhumeze ubone ngabantu, kumbe wenzela ukuthi uncede imuli yakho, uncede isizwe, uncede abanye abantu. Ngakho uNkulunkulu uyakuhlola konke kunokuya. Sikhumbule ukuthi uJesu wayesikhumbuza ukuthi kumele simbekele uNkulunkulu abe ngiyoqalayo kuzo zonke izinto. Ngakho nxa ubeka amacebo akho la, beka uNkulunkulu abe ngiyoqalayo, kube sokulandela ezinye izidingo zemuli zakho lawe, kodwa uNkulunkulu abe nguye omqoka. U-Abraham siyakhumbula ukuthi wayesezenikela lo mntanakhe, ngoba enanzelela ukuthi uNkulunkulu kumele abe nguye owokuqala othatha yonke into. Ngikhuthaza njalo abalaleli bethu lapho ukuthi nalaphana senze amacebo ethu, kumele uzikhangele ukuthi kuyini mina engingakukwanisa ukukwenza, kuyini engingakukwanisiyo. Ungabeki amacebo okuthi ngifuna ukuthenga imota, nxa ukwazi ukuthi wena into oyikwanisayo ukuthenga ibhasikili. Ngakho lo nyaka uzitshele ukuthi hhayi, ngizathenga ibhasikili, sengiyengalichova mbijana, ngathola imali ethe xaxa, ngizakuyathenga imota. Ngoba ungabeka amacebo ongakwanisiyo, uyagcina usiwona. Okokugcina, ngifuna ukukhuthaza abalaleli bethu ukuthi nxa sibeka wonke lawa macebo, asilokeni phansi, akube yinto ebhalwe phansi ukuthi kwanise ukuthi sesifika engcono esikobo-Agasti laphana kubo-Juni, uhlolisise ukuthi ngimi ngaphi ngamacebo amade ngiwahlelile.
Kuyigqibe mfundisi.
Ngifuna ukuthandazela abalaleli bethu ukuthi njengoba belungisa amacebo abo, bewabeka phambi kaNkulunkulu, aphumelele, engabi lawo azayehlule kuphumelela. Baba, ngegama likaJesu, sizibeka phambi kwakho, siqalisa umnyaka omutsha. Phumelelisa amacebo ethu, phumelelisa imicabango yethu, kube nguwe oyihlolisisayo, usize ukuba sikuzwisise. Njalo siyathandaza kulabo abangezwa kuhle emzimbeni, abagulayo, labasilalele ezibhedlela, emaphandleni, abalezinduku ezehlukeneyo. Ngenela Nkulunkulu ubasize, ngegama likaJesu siyathandaza. Amen.
Amen mfundisi. Sibe sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo.
Sibongele thungameli sihlangane nibalaleli kuvikelizayo.
Lolo bekuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silo mfundisi useni Sibanda. Siletemba libusisekile ngompalo kamfundisi. Ukuzigqiba ezosuku sikhangele impumela yemidlalo ye-English Premier Soccer League. Iqembu le-Bournemouth linqobe ele-Arsenal nge-2-1. I-Liverpool layo ipuqane le-Manchester City umdlalo waphela, i-Liverpool ikhokhela nge-4-3. Kube inhlanhla enkulu ukuthi iLiverpool inqobe kulomdlalo ngoba iManchester City ibiphefumulela entanyeni yayo mpela. Umdlalo kwelinye izinga uke waba i4-1 ikokhela iManchester iLiverpool. Kodwa iManchester City yabuya from behind isidla amahabula mpela. Waphela ke umdlalo iLiverpool kweLiverpool 4 Manchester City 3. Kusasa Manchester United versus Stoke City. Asazi Albert Mazale kona ngape kwando ukuthi liza nqoba na. Kota lapho ngizoba ngisekela iStoke City. Kwalele mthokazi omuhle olivalelisayo ngintungameli Nkomo. Lila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.